okwakuqala tete thina akadesi kuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebebhikitha, bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala kuhlangane kuqoqwa. Besiyakhuluma ngendlela uJob Skhada aphathwe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-political opposition members. Okunye sikukhangelayo okukhulu kakhulu, sizama ukubona ukuthi kanti eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association, i-multi-party association of ordinary members. Abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisiswa. Thina kakhulu kakhulu ade sifuna ukuyakuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kaJob Skhada. Lesikhathi asesihleli, lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu usenkantolo kusasa uphumile, izinto zenu ziyana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho eZimbabweni awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho.
Manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba?
Okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo. Abantu abahamba empini abalwela ilizwe leli, okwakuqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini bonke. Singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluphi uhlangothi. Sikhangele kathesi nxa sesihlangana laleyo indaba enje ukuthi thina kasisami ukukhuluma ngakho, sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izibotshwa ezibotshwayo zibotshelwa indaba yezombusazwe. Okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le ekaJob Skhada Solidarity inabe zonke indawo ifike. Kathesi nxa bekhangela ukuthi kuseHarare, nxa bekhangela ukuthi kukoBulawayo, bathole ukuthi sisendaweni yonke sikhuluma ngegama elifananayo. Ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kawavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo eZimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanwele ukuthi baku-opposition, benakanwele ukuthi balwisana lohulumende lanxa sikhangele ukuthi abantu bamela abantu, bafuna ukuthi abantu eZimbabwe ayisibo bebandla elilodwa, abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa. Abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele, bekhulume ngobandlululo, bakhulume ngokuncindezelwa. Ngokunjalo thina sithi amasango sevale sevulekile ukuthi yonke indawo ama-provinces wonke ngawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo. Sinjenje-ke ngalesi sikhathi kade sesilohlelo lokuthi akuyehle kugcwala indawo yonke, sibone ukuthi kumiswa bani engaphi.